Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Njani mthokazo muhle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 11 kumbimbitho 2021 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kuyamele siqale silungise khonoko ukuthi abantu bachasiselwe ngali vaccine
namuhla kwanela umnyaka iWorld Health Organization ihlele COVID-19 njengesifo esiyingozi emhlabeni jikelele i-global pandemic umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 117 million njalo wabulala abangu 2.6 million
ngendlela embone ngakhona siyanika abakothiwe ukudla abantu balimele kodwa amaphoyisa abayalele ukuthi behambe esibhedlela
Ivandla lemthwakazi Republic Party lisola ukujaywa lokubotshwa kwamalunga alo ngamapolisa wobulawayo izolo. UZulu ukhala ngokwanda kobugebengu obufana lokubamba inkunzi osobuyinsakavukela elizweni. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Namuhla kwanela umnyaka ngemva kokuba iWorld Health Organization ihlele iCOVID-19 njengesifo esiyingozi emhlabeni jikelele iglobal pandemic umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 117 million emhlabeni njalo wabulala abangu 2.6 million. Umkhuhlane lo uqhamuke kwele China wasabalala ngomhlaba wadala umonakalo omangalisayo. EZimbabwe usubulele abantu abayinkulungwane elamakhulu phose amahlanu 1489 njalo wahlasela inkulungwane ezingamachumi phose amane 36,341. Izolo kubanjwe abangamachumi amabili belomkhuhlane lo kodwa akekho obhubhileyo. Abahlaselwa yilomkhuhlane kuleli sebehlile kulezinsuku kanti lohlelo lokuhlaba izisebenzi ezihamba phambili ijekiseni yecoronavirus luya phambili. Kodwa inhlanganiso emela odokotela iZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ithi balutshwana kakhulu abavuma ukuhlatshwa ngoba selokhe luqale kumaviki phose amathathu edluleyo loluhlelo sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu lanhlanu 35,901 kuphela. Umkokeli walinhlanganiso uDokotela Norman Matara uthi kunenge okungahanjiswanga kuhle phambilini kohlelo lolu okufana lokuhlomisa abantu ngemfundiso yejekiseni esetshenziswayo okwamanje eSinopharm yona elungiswe kwele China. Eqathanisa lokwenzakala kwamanye amazwe uDokotela Matara uphe umzekeliso welizwe laseRwanda lona athi lihlabe abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 phakathi kwamalanga amane nje kuphela. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Spanda utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uhulumende kumele aphe abantu imfundiso eneleyo ngalijekiseni.
Khona balutshwana sebehlatshiwe ngenxa yokuthi njengoba sayenza sicubungula sibuza abantu ukuthi bangayithatha yini injection kumbe bayesaba kodwa sananzelela ukuthi 70 5% iyesaba ngakho khona ukukhakathekile ukuthi abantu bakunanzelele ukuthi uhulumende nxa esiyaphambili ngeprogram leyi ukuthi kushatshwe abantu kuyamele siqale silungise khonoko ukuthi abantu bachasiselwe ngale vaccine okwesibili kusetshenzwe ukubanjane lamabandla ukwenzela ukuthi amakholwa kumbe ngathi amaKristu bazwisise ukuthi le vaccine yinto empila kahle awuhambelani lalokho abantu abakubalayo kusambulelo okuthwana kuzaba le nombolo 666 abaningi babanjwa ukwesaba khonoko. Ikanti njalo enye into eqakathekileyo yikuthi inkokheli ziyabe zikhona zikhanye zithatha le injection ukuze abantu bebe legunya ukuthi hayi nxa inkokheli eziningi zithatha injection leyo kutsho ukuthi hayi bilo tu. Njalo siyananzelela ukuthi abantu abaningi bayesaba ngenxa yokuthi injection ivela eChina.
Bakhona asebesithi bona ijekiseni le evela eChina inga ingcono kulamanye. Wena ukubona njani nxa siqathanisa amajekiseni ona lawo?
Injections eChina abantu abazesabayo nxa sinanzelela siyabona ukuthi iChina yona ngokwayo iyaqalisa ukuba nalo umkhuhlane we-COVID-19 njalo nxa sinanzelela siyananzelela ukuthi le nombolo zabantu abagulayo khona ngale yebo bengabe befihla kodwa ziyakhanya ukuthi zintuthwana kutsho ukuthi babe lolwazi phambilini komuntu wonke ngalo umkhuhlane njalo siyananzelela ukuthi bona beChina sebesiba zingcwethi ezintweni kwelapha abantu. Ngakho ke mina ngubona kwami ngibona ngani le vaccine iyabifanana lamanye. Njalo sizwile ukuthi basebenzisa indlela ezindala ezokuyilungisa evele zisaziwa. Ikanti la amanye ama vaccine asebenzisa indlela ezintsha. Abantu ababengalaqinisa ukuthi hawu nxa sokudlula iminyaka emihlanu kuzaba njani. Ikanti siyanazela ukuthi le ivele abantu sebekwazi ukuthi nxa wenze ngalindlela uyilungise ngalindlela kuba kunje kuba kunje. Kufuna ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi ayona vele ama vaccine asikhangele ubungcwethi osobukhona lolwazi osolukhona ezintweni zokwelapha abantu. Ngibona ngani umhlaba sowaphitha wayaphambili kakhulu kwezinye isikhathi okwakuthatha khona iminyaka eminingi kwenzela ukuthi benzele ivaccine ngenxa yemithini esikhona lolwazi osolukhona sokubathatha isikhathi esinjutshwana. Ngakho abantu kumele bakunanzelele konke khonokho.
Umfundisi Useni Sfanta ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ibandla lemthwakazi Republic Party selisoleka kakhulu ukutshaywa lokubotshwa kwamalunga alo alichumi ngamapholisa kobulawayo izolo. Omunye wabatshayiweyo umnumzana Welcome Moyo uthwalelwe esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals ekusimo esibi kuthi abanye babikwa befuthelwa esitokisini ngoba belimele kakhulu. Lokhu kuvezwe ligqwetha elibamelayo umnumzana Dumisani Dube yena othi abantu laba baloke bengaketheswa icala. Amapolisa akhalise umbhobho ngesikhathi abemthwakazi laba betshengisela phandle kwenkamba yeBulawayo Central Police Station izolo ekuseni besola ukungenelwa komkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo kuthange emadabuka kusa ngamapolisa efuna ukumbopha. Kodwa uMoyo uthi wasila ngokucatsha. Uthi amapolisa amethesa icala lokutshaya omunye wawo entabazinduna lapho kube lengxabangxoza kubangwa ipulansi. Ukutshengisela kwabemthwakazi izolo lokhu kubikwa kube lohlakela abanye bejikela amatshe enkambeni yamapolisa njalo betshisa amathaya ezimota phambi kwalinkamba. Isiphathamandla saleli bandla unkosazana Sithemba Kuyenyoni obevela kuyakupha ababotshiweyo ukudla izolo ntambama utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi amapholisa aqale ukubatshaya bengakatshengiseli.
Abantu balimele kodwa amaphoyisa abayalele ukuthi behambe esibhedlela. Wathi oyi-1 othi uhambe se-critical condition niyohambileyo kuphela esibhedlela. If you are not going to be able to do it. Abalimele bathi amapolice abaphathekazi kakhulu abachayile ngenduku langezibu zombhobho abanye ngabe banyathela bebakhahlela hayi indaba yangibona ayikho nje shembu xa kuyikuthi ipolisi endlelayo ukuthi bona kumele beprotect abantu besebenza njani akuthe ipolisi liyana sokungani uyabe yi-army not ipolisi ngoba ipolisi kayileli protection but laphana kusemtlini siyakuqondanela amaa not amapolisi
kuyini kathesi selikulindele
thina njengabantu vele abahlonipha umthetho shithi selikulindele i-court bathe i-court nge-Friday into esibuhlungu ngayo esibuhlungayo ukuthi abafana balimele.
Uthe uke wahamba ekuseni ukuyababona ungakabuyeli ntambama ubathole benjani?
Hambile ekuseni wafika ngabadinga ngamva kokufonela ukuthi sebebotshiwani ngathi ngifika laphana bafika amapholisa antele ukuthi abalabantu abanjalo ababotshi nendlela vele abafike bamphathana wakhona bebenginyelale wesibentoenza ngisishona sabo mishona vele anti angisazi so kufike kwabanzima yimi ahle ngaziphumela ngazidingela abantu bengeni
lapho-ke sokule ngxabangxoza ukuze kudutshulwe bese kuhamba njani
bathi bona into ebacaphulileyo ukuthi amalungu angene phakathi bekuza ngomqondisi ababone sebebaduma sasebebahansa sebebachaya yabona unfortunately ade kulo munye ade ngenile kodwa asangenanga ekubhubheni so ngiyade sebanika information amadoda abamadoda asechaywa phakathi so yikho kwenze bona besiba sebedemonstrate ukuthi banjani kuvele bafuna ukuthi ama-members emphakathi echaywe kumbe bulawa
manje indlela eliphethwe ngayo ngamapholisa lizaqhubeka yini ngemikhankaso yenu elithi ngeyokulwela ilungelo loluntu kumbe hhayi sokulokwesaba
imikhankaso iyaqhubeka bengaze bebokhe bebulale imisakazo republic part ngicabanga ukuthi ifanana lenhlathi ngokuthi ungazibula iyavuka umfukula izibulane naso sivukayo sizavunjalo nje ulize lihlonitshe ilungelo lomuntu wakumphakathi bazibulele mina nami sasa kuyavuka kungomunye sasa kuvuka kungomunye
unkosazana sithemba kuye Nyoni ngowebandla leMthwakazi Republic Party. UZulu uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zobugebengu obufana lokubamba inkunzi osokuyinsakavukela elizweni. Amapolisa athi amasela antshontsha ehlome ngemibhobho asemaningi kakhulu elizweni ngakho athi uZulu kumele ahlale elimukile. Ngeviki edluleyo kobulawayo amasela angene emagalajini amabili athengisa amafutha ezimota ehlomile antshontsha imali engange-$15,000 kwelinye igalaji kwathi kwelinye antshontsha i-$2,000. Izolo kobulawayo njalo amasela ahlomileyo angene ebhanga elintshintsha imali ibiro dishanje ekuseni antshontsha imali. Sixoxe cubungula ngezenhlalakahle kaZulu umnumzana uSeni Sfanda sambuza ukuthi kungani kahle kahle izehlakalo lezi zisanda elizweni.
Udubo olukhona lapha kuleli lizwe lakwamanye amazwe yikuthi i-COVID ivale imisebenzi ngakho-ke abantu abaningi balendlala kakhulu njalo-ke sokwenze ukuthi abantu ade bengaphili lapha elizweni lakithi kodwa besenziwa ubugebengu kwezinye indawo njengangale Goli sebefuqeke babuya ngapha ngakho lokhu kuzahlupha kakhulu. Njalo into yesibili khonokho ukuthi ilizwe lakithi lile mali yemelika kutsho ukuthi nxa umuntu egqekeza ethatha lapho kule mali khona emelika iyabe iningi njalo kuyabe sokuyisilingo sokuthi umuntu lowo bekwenzi. Osokuqakathekile ukuthi amapholisa akwanise ukuthi athengise abantu ukuthi sokule ngozi leyi enje njalo njalo ke kube lomkhankaso omkhulu ukuthi abantu nxa bebona umuntu oyenza njalo ngoba la bantu bashala phakathi ezakhamizini bashala phakathi ngabantu abethu abantu esengxenye yabo sibazi ukuthi behambe emapholiseni bekhuluma ukuthi hayi kulomuntu nje sicaba ukuthi uyenza into enje lenxa yokuthi nxa kungekelwa kunje kuyagcina silahlekelwa izimpilo zabantu njalo kuba nzima nxa umuntu egcikezelwe ngalindlela lokuthi ananzelele uyasala esele trauma uyasala esele thwile bembona kudingakala ukuthi kube lendlela yokukhankasa ukuthi abantu bekhulumisane labo ukuthi hayi nxa umuntu ebone engxenye kulomuntu oyenza njalo bekumakhelwana bengubani bagijime baye emapholiseni bebabikela ukuthi sokulodubololo njalo lento yemsebenzi siqakathekile ukuthi ibe khona lokuthi engxenye uhulumende avule imingcelele ukuthi labo kumele babuyele bedinga imisebenzi egoli bahambe
izakhamizi zingaxhasana njani lamapholisa ukuze kulwiswe ubugebengu lobo
enye into eqakathekileyo yikuthi kube lama-neighborhood watch committee ukuthi izakhamizi zizigoqe zikwanise ukukhanyela izigaba zabo kuqakathekile lokhu ngenxa yokuthi amapholisa ethu alazimota akwanisi ukugijima ukuthi afinyelele indawo yonke kodwa nxa izakhamizi zingasebenzelana namapholisa ukuthi ngesigaba langesigaba kube lamadoda azabe ekwanisa ukube ebhoda ekhanyela ehamba lamapholisa mbonani kuyabo balula kanjalo njalo singananzeleli ukuthi wona ama-police stations ethu amaningi alazimota alani
umnumzana Hussein Spanda uhlaziya ngenhlala kahle kaZulu Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla iphephandaba leKroniko lithi inkampani yezitolo iTM Supermarkets intshontshelwe izigidi ezingamatshumi amabili lambili zamadola $22 million ngamasela agqekeze incwadi zalinkampani ebulenjini be-intanethi eze-email iphephandaba leHerald lona lithi kulo wesilisa obedakwe ngumkumbi ohlaselwe wabulawa inyathi emwenesi soku isikhathi sembiko yenu
ngibingelele basakazi bestudio 7 mina igama lami ngingumoyo uStanley ngiselwagwelo ngithintwa ngamazwi kababa uMonzora othi yena kuma election uzasebenzisa igama elithi MPC Alliance bengifisa ngale asibuzela yena ukuthi yena ke njengoMonzora njengane sithuthu babuthwangirayi wayekhulumisane namanye amabandla thizeni ukuze bebumbe phela ithiwa i-Alliance yena ke njengoMonzora u-alayinisana nobani ubaba uTagus a-alayinisana naye ngubani agijima naye ku-alliance yakhona leyo asefuna ukuyibiza ngegama lake lenalelo le-alliance cabanga ukuthi ubaba uMonzora umuntu okhulileyo nje ofisa ukudlala amadlwane nabantu bezimbabwe sikhangele nje konke okwenzakalayo into esiyezwa indlebe ziyezwa konke akakwenzayo sicela ubaba uMonzora asinike isikhathi asihloniphe nathi naye azinuka amakhwapha siyamhlonipha ngobaba esimhloniphayo kodwa-ke yena waseduba ngokungasihloniphi ubaba uMonzora yena-ke nxa engena muntu o-alanisana naye sicela ukuthi adedele igama lele lithi alayense ngoba kufana nomuntu othi ugqokile yena inqunu ngiyaxolisa ukufaka ngani sendithuka kodwa hayi andifuki inyana ngizama ukuthi ngikubeke laye imbonise ubaba uMonzora ukuthi hayi engacabangi ukuthi uzongena ey'ngqondweni zabantu kumbe ey'nhlizweni zabantu aguqule lokho okufunwa ngabantu noma sefisa noma sethatha abantu abakhonjiswa ngayona leyi ndlela ukuthi ukhombise inkazana ngokuyifaka ugodo ukuyenzisa okufunayo ngesikhathi ofuna ngaso cha ngiyabonga basakazi
hey Salubonani bantu ka Studio 7, salubonani. UPetros okhulumayo, uPetros waseLupane, uPetros waseLupane okhulumayo. Besicela bakithi MDC bakithi, besicela ukuthi ikhankase please, siyacela abantu, siyacela ukuthi wehlangana nalo. Hayi hayi hayi, isitorenzi ngofowethu wehlangana nalo. Wawuhlala ngilapha ngisegoni seMpumalanga. Besicela nje MDC sikhathele bakithi nezano, wayisitime bakithi nezano, asifuni bantu. Besicela ungabi lokuhlala ikhaya iroji, hayi sawuthi ingene emakhaya ikhankasi, isikhathi sisesekhona kanje. Siyabonga abantu bakwaStudio 7.
Sibanibonani, sibanibonani balandeli nabasakazi beStudio 7 lonke, ngiyalibingelela. Umbuzo wami usamile laphana, cause ngawufaka wangakhulunywa, so amaye usamile njalo kusuyengezelelekile futhi mina mvuna ukuba kwazi ukuthi khona umongameli Emmerson Mnangagwa lo Obhedi Mpofu babuthangisa abantu enyama endlovu laphana kuvillage 4, abantu bakugcwala kakhulu, officers they were violating ama-rules kapresident nalo wayewafakile. Akuzange wabotshwa muntu, akuzange washaywa muntu. Right, mese ngibuza ukuthi manje kulobhudi lana lokuthiwa why police conditions the lockdown obanjwe ngamaphoyisa wachaywa, ukuthi esechaywa amaphoyisa athiwa nazange awanjani, azange amshaya, ube dakiwe uwile hawu, thina siyaphuza ukuthiwala sigazesiwa sigazesidawuthiwa sigazesilimali uzangazi uqamuke shuwa uqeda buvukufile ngokuwa kuphela ngokudawa. Then mese ngibuza la ukuthi right obhudi lo bathe seseyamngcwaba laphana, abantu abaningi bachaywa babaleka, bachaywa ngabotshwa abantu abaningi kwathiwa baviolete ama-rules kapresident awe-lockdown. Right, fine, xobuza ukuthi la yena upresident ona awakhe ama-rules kaaviolethanga yini? Is it fair sisizo sikamthakazi? Hayi asazi, nami ngizivuzela nje ngidlulisa khona lapho. Ngiyabonga, khuluma ngisethembisa emayibuya.
Salubonani lonke basakazi bakuStudio 7, ngiyalibingelela, ngijabuliswa luhlelo lwenu olukaStudio 7, ngiyalijabulela kakhulu lolu hlelo. Ngithi halala kwabakomthwakazi osebele nkosi, nansi inkosi uStanley Raphael Khumalo. Ngithi nathi esibonela kude nesithathela kude, asisondeleni ibizeni ubayethe sesile nkosi ezosikhulula efana loMoses. Sondelani esibonele eduze neziphofu ezingaboniyo, sisondele sonke labathathela kude basondele. Ngiyabonga.
Bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umanyano we-United Nations uthi ziyanda izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ngohulumende wakwele Iran. Ele-North Korea libikwa lizathola amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-coronavirus ayizigidi ezimbili avela kunhlanganiso ye-World Health Organization phansi kohlelo lwe-COVAX. Siziphethe ngodaba oluphathelane leMelika. Uhlelo lwenkantolo olokudinga abazathetha icala lokubulala onsuntu umnumzana George Floyd eletheswa omhlophe owayelipholisa umnumzana Derek Chauvin lukhangelelwe ukuqhubeka namuhla. Umthethwandaba uhlale okosuku lwesibili izolo wakhetha abathethi baleli cala ababili amajuras ngesiNgisi. Lokhu kutsho ukuthi sokukhethwe abantu abahlanu phakathi kwabalitshumi lambili abadingakalayo. Abakhethwe izolo ngowesilisa onsundu odabuka ezwekazi le-Afrika lowesifazana ongasomuntu omhlophe. ngomvulo kukhethwe abesilisa abamhlophe abathathu. Ukuze umuntu abe ngumthethi wecala kumele atshengise inkantolo ukuthi akulacele alithathayo. UJovine wetheswa icala lokubulala uFloyd Nyakenye eze embandezele ngedolo entanyeni waze waphela umoya, lanxa nje wayelokhu ekhala emtshela ukuthi kasenelisi ukuphefumula kuhle. Udaba lolu lwabangela ukutshengisela eMelika lasemhlabeni jikelele iningi lisola ucuku oluqondiswe kwabansundu ngamapholisa amhlophe kanye lokubandlululwa nje kweminye imihlobo ngabamhlophe. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Udaba lokukhetha amajura ludaba olu engingathi luhlukanisa abantu abaningi kakhulu, ngoba okokuqala umlungu wabulala umuntu omnyama, okwesibili lipholisa. So into zakhona zona lezo zenza ukuthi abantu abaningi badonse ngendlela ezihlukeneyo. Kodwa ekutholeni ijura ngibona ti bazothwala kanzima, ngoba idaba le yagcwala umhlaba wonke jikelele, ngoba almost every day usithi ungatheni TV on ubona kusenzakala ngama-protest ade senziwa ngama-Black Lives Matter, and kulawa ama-protest babe behlabela besithi say his name George Floyd, say his name George Floyd. So wonke umuntu obukela i-TV and balutshwana abantu abangabukela i-TV kulamalanga uyalwazi udaba luka George Floyd. So I think kuzomele basebenzise enye indlela yokukhetha amajura, ngoba kuzohlupha kakhulu. Ngizwe kuthiwa sebathola abathathu njengayizolo, kodwa ukuthi bazothola abanye laba abayisitshiyangalolunye ukuthi babe yi-12 kuzohlupha kancane ma kuyukuthi baqhubekela phambili nge-criteria naleyo ukuthi kube ngumuntu ongaziyo ngecala leli or ongaziyo ngodaba lolu luka George Floyd, ngoba ludaba olwagcwala umhlaba wonke jikelele, lamazwe wonke nje. Ngikhuluma kanje nje labantu ekhaya eZimbabwe bayakwazi ngoJoyce Floyd. So even bangaze bayadinga ijura ngaphandle kwe-America, angiboni ukuthi bazoyithola.
Ungathi kulobufakazi yini obungenza umsolwa afunyane elecala?
Ubufakazi obukhona buqine kakhulu, ngoba kule video la akusiwo lokuyana okuthiwa yibufakazi bokuthi inzwabathi. Into eyenzakala ibonakala ibroadcastwa live isenzakala. So kunzima ukuthi abathethi icala leli ba-ignore the fact yokuthi le nto yenzakala phambi kwabantu bonke beyibukele kuvideo. Also ma uthi uyakhangelisisa futhi indaba yakhona ungazibuza ukuthi okay, ma kuwukuthi umuntu lo wayengela cala waye waxotshwa umsebenzi, why i-department ye-police ye-Minnesota yabona kubalulekile ukuthi umuntu lo axoshe umsebenzi? Ngoba bayazi ukuthi into ayenzayo le licala. So I think wonke umuntu obeliever ku-justice ukhangelela ukuthi ipolisa leli litholakale lilecala, njalo futhi kumele ligwetshwe ngendlela ezothokozisa abantu, kungaphombi ukuba yilokhuyana nje okokuthi anikeze isigwebo esincane just nje ukuphiza abantu, kodwa kumele isigwebo esitshengisa ukuthi sokunotshintsho ngendlela abantu abakhangela ngakhona indaba ze-racism le-discrimination. Ngoba clearly kwakule racism laphana eyenzakalayo the way ababulala ngakhona uGeorge Floyd. So yes, mina ngibona ungathi uzogwetshwa lo muntu and uzoba yisizekeliso kwamanye amapholisa labanye abantu abalengqondo zobu-racism zobandlululo ukuthi hhayi, umthetho awumvumeli lokho, and if ungabanjwa wenza into efana laleyo uzogwetshwa.
Umnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazwe. Sikhangele ebezihamba phambili. Namuhla kwanela umnyaka iWorld Health Organization ihlele iCOVID-19 njengesifo esiyingozi emhlabeni jikelele, iglobal pandemic. Umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu-117 million njalo wabulala abangu-2.6 million. Ibandla lemthwakazi Republic Party lisola ukutshaywa lokubotshwa kwamalunga alo ngamapholisa kobulawayo izolo. uZulu ukhala ngokwanda kobugebengu obufana lokubamba inkunzi osokuyinsakavukela elizweni. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.